Umahluli we High Court kwele Britano Justice Julia Dias ulahle isicelo seZimbabwe sokuthi idalele ICSID elamanje ngomnyaka 1996 libhange elikhulu lamazwe omhlaba ele World Bank liphathe indaba zelizwe leli. UDias uthi kumele kuhlawulwe amakampani amabili abalisa iBoro Timbers Private Limited leHangani Development Limited ayiwo aphanyika udaba lwe Center for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka 2010. Uhulumende weZimbabwe uthi ulakho ukusiphikisa isinqumo esethulwe nguJustice Dias. Unkosikazi Virginia Mabhiza, igqwetha elikhulu likahulumende, uthi bazahlolisisa udaba lolo.
Okwamanje angikwazi ukukhuluma ngokuthi mutongo wakabuda nenguva yokufunga nezvawo sozotora matanho atinoona akakodzera zviri pamutemo.
Umphathi tambo wezemthetho mnumzana Ziyambi Ziyambi walile ukuchaza ukuthi uhulumende wakhe uza kwenzani esithi Studio 7 ayikhulume nomthuthisi omkhulu welizwe.
Shayela umcingo u-Attorney General nguye wayephatheka kulolu daba njalo nguye wayehamba enkantolo yeLondon elanda leli cala. Ngibona kunguye futhi okufanele ukuthi akhulume ngalolu daba ngoba wayevele uhulumende.
Umthuthisi omkhulu welizwe uJustice Lois Mathanda Moyo laye walile ukhuluma ngodaba lolo.
Justice Mathanda Moyo,
akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizaphanyika nini udaba lolu emthethwandaba kulandela isinqumo esithethwe lidale leHigh Court kweleBrithani. Igqwetha lezimele lingcwethu kwezomthetho womhlaba international law njalo elilwela ilungelo loluntu umnumzana Lwazi Jamela uchaza ukuba kutshono okwethulwe iHigh Court yakweleBrithani.
Isinqumo sokulahlela khatshana isicelo seZimbabwe esokuthi isinqumo se-tribunal singabhaliswa njenge-judgment kwale England. So okubani ukuthi nxa sesikhuluma kathe sokuthi ukuthi hayi isinqumo lesane se-tribunal sesibhalisiwe nje njenge-judgment yasedale lenkundla ezemthetho we-England. Kusitsho ukuthi hayi alibana nxa abantu osomabhizinisi laba bazahambisela phambili indaba yabo isinqumo lesi sigcwaliswa njengokugcwaliswa okwenziwa izinqumo zonke ezemthethwandaba yase-England. IZimbabwe nxa ilama properties kumbe sithi ile izinto ezikwanisa ukuthi zibanjwe zithengiswe ezifika kona isikweleti sona esiso se-R124 million le interest yakhona zilakho ukuthi zibanjwe khona le-England zithengiswe. Njani kumbe iZimbabwe izabhadala osomabhizimusi kumbe izayekela nje layo njengoba ikhanya hayiyakhonona iZimbabwe kayifuni ukuthi ibhadale.
UJamela uchaza kabanzi ukuthi kungani leZimbabwe lingavumelani lokwethulwe i-Center for Settlement of Investment Disputes.
Ngo-2021 amakampani lawana aphumelela kusicelo sawo enkundleni ye-England ukuthi isinqumo lesiyana se-tribunal sibhaliswe njengesinqumo ledale lomthetho wase-England ukuthi ngesikhiwa sithi is registered as a judgment of a court ye-England. IZimbabwe njalo kayisuthisekanga khonokho kayivumelani lesinqumo senoso yafayela amaphepha kunkundla ye-England ikhonona ngesinqumo soneso njalo icela ukuthi isinqumo lesi sibekwe eceleni.
Ingcwethu ehlaziya zombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu ekuhlanganiseni National Consumer Rights Association of Zimbabwe umnumzana Efidlela Ncube uthi isigwebo lesi yisifundo esikhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe alandele umthetho wokuhlelo zakhe.
Umthetho kawulandelwe ulandelwe uhlolisiswe ukuthi kambe umthetho utheni kwenziwe khona lokhu umthetho othi kakwenziwe. Kungathathwa izinqumo zepolitiki, kungathathwa izinqumo leziyana ezibonisa ukuthi umthetho kawuhlonitshwa ngoba phambili kuyahlala kulimaze njalo sezifunakala izimali zakhona.
EleZimbabwe lahluthulwa amapulazi abamhlophe kusela ngomnyaka ka-2000 lisithi abensundu kabanamhlabathi wokulima. EleBrithani lamanye amazwe ahlaba umkhosi esithi akukho emthethweni okwenziwa ngeleZimbabwe. Kodwa wayekhokhela ilizwe ngesikhathi lesi umuyi Robert Mugabe wachaya phansi ngenduku esithi sesifike lesikhathi sokuthatha umhlabathi uphiwe abensundu. Uhulumende wathembisa ukuba uzahlawula amabhiliyoni amathathu emadola emelika 3.5 billion ukuthi abhadale ahlawule izakhiwo lezo zamapulazi hathi umhlabathi ngokwawo. Ngiyimele Studio 7 iwobulawayo igama lami ngezethisa sibanda.